emigwaqo yakobulawayo imadlephudlephu abezimota labahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka. Ungatshaya ipothole uyaqamula ama-springs wonke amaviri. Akula mgwaqo wona olethari, ungakhangela uluveve rodiana ayihambeki, ukhangele usisili uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele kobulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakobulawayo uMlando Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele silayo enkulu kakhulu yikuthi izimota zihamba emgwaqweni wakobulawayo njalo zibulala imigwaqo yakobulawayo. Kodwa nxa usukhangela ngapha abathatha imali izinara, and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi izwimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela kobulawayo. Zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared ezirejistere emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimota kaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okuthiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishiyashiyeneyo lusuka lube yiDube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezithiyathiyeneyo. Yikho ke soku-afektela edolobho lakobulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka eza kuyo edolobheni. Kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona isisiba yingconisana. Khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababe beyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside njalo ibiyimali engaguquyanga isisindo sayo. Khonokhana kube sokubangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inengi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqiniseni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona yibusela, yi-corruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawa incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara uMnumzana Thendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo. Ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike 193 elizweni lonke eyizigidi ezedlula ama200 lengxenye amadola eZimbabwe, i-$266 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anna Stefia Ndlovu.